usiko oveza umbono kahulumende weMelika. Njengesibonelo sokuzimisela ekulwisaneni lokuthengiswa kwabantu, uhulumende weMelika wethule ugwalo oluchaza ngalolu daba olwe 20th Annual Trafficking in Persons Report, kumbe TIP, ngenyanga edluleyo. Ekhuluma lapho kusethulwa lolu gwalo, umabhalane omkhulu kahulumende uMnumzana Mike Pompeo uthe ukuthengiswa kwabantu ababanjwa ngamandla okusebenza lokusetshenziswa kwezocansi kuyaqhubeka emhlabeni jikelele.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide.
Kulabantu abayizigidi ezingamachumi amabili lanhlano, 25 million asebekhulile, labantwana abahlukuluzwa ngokusetshenziswa gadalala kanye lakwezocansi emhlabeni wonke. Lokhu yikwehlisa umuntu isithunzi sakhe, yena edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Okukhomba sobala ukuthi ukuthengiswa kwabantu i-human trafficking kubi.
Ngomnyaka odluleyo, uMongameli Donald Trump waphungula olunye uncedo kubohulumende abalichumi lanhlanu abakusigaba sesithathu esetier 3 okuyiso esikhokhelayo kulolu daba njengokuchasiswa lugwalo lwe-TIP. NgoZibandlela kuwonalo umnyaka, uMongameli Donald Trump wathi eleMelika seliphe imvumo yokuthi kusetshenziswe imali eyingxenye yamadola ayibhiliyon ukwenqabela ukuthengiswa kwabantu. UMnumzana Pompeo wakhetha izibonelo ezimbalwa ezokuphumelela kwalolu hlelo ezimonyethwe kugwalo lwe-TIP.
22 countries received upgrade this year. 13 of them.
Amazwe angamachumi amabili asesusiwe ezingeni lesithathu elikhokhelayo ekuthengisweni kwabantu, njalo alichumi lantathu phakathi kwawo akuzwekazi le-Afrika.
Ugwalo lwe-TIP lukhuza amazwe ancediswa ngohulumende awo ukuphoqa abantu ukuthi besebenze, njalo alokhu ekhokhela kulolu daba ezingeni likatier 3. Phakathi kwalamazwe kule China, lapho uhulumende webandla le-Communist Party andise ukuphoqa izizalwane zakhe ukuthi zisebenze kusimo esibi sokuthuthukisa uhlelo lwakhe okuthiwa yi-Belt and Road. Abasebenza lapha ngabomhlobo we-Uyghurs kanye labokholo lwesi-Muslim abalutshwana kulelo lizwe ababanjwa ngamandla ukuthi besebenze eJiajing lakwezinye izigaba zalelo lizwe. Kwele Cuba, uhulumende kaMnumzana Castro uthembe imali evela kunhlelo zakhe zempilakahle. Kule ngcwethi kwezempilakahle ezizinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 ezisebenza emazweni angamachumi ayisithupha 60. Abanye babo sebabaleka njalo bathi babanjwa ngamandla okusebenza kulawo mazwe. Amanye amazwe ayavumela ukuthi abezempilakahle bebasebenzele lanxa kusobala ukuthi babanjwe ngamandla, njengoba bethathelwa incwadi zokuhambisa ezama-passports, izivumelwano zabo zokusebenza zingacacanga, njalo iholo labo lisiya kubohulumende bemazweni abo, hatshi kubo. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.